silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele singathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenza ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabo makhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayidlula kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ongathandaza labo ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza ngabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso iFacebook silama Twitter ukuthi umuntu angaposta sibe sesithengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizinisi abanye asebepostile sebekhona abayehlukeneyo ama-journalist sebekhona ade bepost ukuthi ayibe sithandaza sikhangelele ukuthi lizwe lethu libe lokuthi
ungasichasisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi sida abantu sebecabene abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale kungangcono siyenze lokho esithi ukuvikela ukuthi kungenzakali kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula sinzwile upresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula sinzwile labe opposition bonke abe opposition akulalo yedwa esimze sithi kube nokuxabana so kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone labo bethandaza yona leyani i-5 minutes esiyicelile bethandazele ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzaphaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula ngakho-ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke isonto ezadinga ukuthi wenze olunye ulutho into nje edinga ukuthi imzuzwane emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele inkosi isibusise